Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuMabasa 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Kunominatwa yikuqanjwa nje ngumuntu oyedwa noma amabili noma abaningi ubantu bameli. So sizaqala siye kuhloza ukubana unuvela ngaphi, umelani, imbali yakho yiphi.
Umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenza lonyaka.
I-violence generally against political opponents yibo mnangagwa yibo abalokhu bephethe futhi into enegama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-second republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isadakela urecommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akula lutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Thandayi Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liyakuphika lokhu. Akasebenzisanga ukukhuluma lobithi ngodaba lolu ngoba engaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke uhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, nomination process is overwhelming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lamawazi wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lwakuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Osalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Hayi, kathesi asiphi isikhathi sokuthi abantu bebethaba bejabula ukubana mina ngoba kunominatwa yibuqanjwa nje ngumuntu oyedwa noma amabili noma abaningi ubantu bameli. So sizaqala siye kuhloza ukubana unuvela ngathi, umelani, imbali yakho yiphi. Nxa ungaqeda khonapho umuntu usuyavalidetwa ngabantu laba abavela kucommunity yakho. Nxa ungaqeda lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission eyabantu abasasimele.
Uhlelo lolu luzachithwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abazawukhangela kugoqela imbali, isimo somuntu Loko wafundelwa ngolo ofuna ukuncintisa njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona. Uhlelo lolu lungcono kulohlelo lwama primaries ngoba lukhangelisisa okuningi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 abafisa ukuba ingxenye yalabo abazancintisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende, njalo kulabazinkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili. Ilunga le-ZANU PF Central Committee uMnumzana Mabutho Moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethwalwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele, bethi beqeda ukunomnetha lapho bone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benominate omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe uMnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into leyo sisozisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominatha kuphela sokungangena abantu abangasozikwanise i-responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli. Ngimelele iTuto 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU PF uthi kuzakwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West, Mbare, Churu, Legokwe neMbudziya ngomgqibelo. Kuzakwenziwa olunye njalo esigabeni se-Insiza ngesonto. Ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye. Isikhonzisi kamongameli Emmerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe uMnumzana Hubert Angel useqatshe igqwetha uMnumzana Lovemore Maduku ukuthi amele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa, kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentatheli izindaba namhla, kodwa ugcine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobo. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla, kodwa sisiya emoyeni belilokhu lingakethulwa. U-Angel Lorike Doolan baphuma kufilimu le betshela intatheli izindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubona uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze bedefende against labo balamandla. Namhlanje ngisimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abuda bemlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana njengomzenzisi ngomuntu othanda imali, okutshengisa umgaba weqinisile ngaye ukubana njengomuntu ozidingela imali, ngoba kamboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela uHubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana uHubert Angels ngabe uyaziphendulela not through a lawyer ukuthi lokho okuthiwoyo ngaye kuliqiniso.
Sibona lapha Fuzwayo abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba, kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abanengi balabo abathinteka Guli film.
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lobukhwela ngoba alubana lanamhlanje kwaba isimanga vele ukuthi uHubert Angel kuthiwe sengu-ambassador. Namhlanje uHubert Angel esilokhu esingakakuzwisisi ukuthi kuthiwani ngabamqhatshileyo ngoba phela uqhatshiwe lo muntu bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye bathine ngabo. Angikholwa ukuthi laloba sikhanyeleleni sikhanyeleleni ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinga into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lobusela ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke ngoba ukuthi kubanje one wonke umuntu ozethinteka laphana ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili ngabe ubotshiwe ngabe into zakhe zonke zithethwe kodwa sibona kubanjwa kuthiywa so khona kuyasengisa ukuthi hayi asikazimisele ekulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye kodwa uHenrietta Roshwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
Okuba Henrietta mbona ngazathi siyabe siziqhela ukuthi kukhona okuzenziwa ubanjiwe e-airport ephuma legolide kodwa kathesi sicala silalahlwa ikuthi ilizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenze izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe elalelwa ngabantu balifela abalenzelabo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo. Baphotha ukuthi zonke izinto ama-natural resources ngawelizwe ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso Ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ayephanyeka udaba lolu emthethandaba athi bathwele nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuselakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu mnumzana David Amadziripi omele eleZimbabwe kwele South Africa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Mlalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethwandaba olungene usuku lwesithathu namhla uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe kawuzaba uthinte kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko wabakhona. Kodwa-ke lapho ababevele bebambe umbuso kamgabe beyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kuthinte negama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana i-economy isibe worse than ngesikhathi samgabe. So akula mehluko i-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-arguments abe-court abeqondi.
Amagqwetha ka-Helen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe, kuliqiniso yini khonoko?
Ikhomishini ekaPresident Montlante yaba yikumosha nje isikhathi. Uzakhumbula khona wana yenziwe ibe public njalo akula into eyodwa eyalandelwayo. So umnangazwaza kalalele muntu, ngitho labangani bakhe kabalaleli, ngitho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. Kwakuza banzima ukuthi alalele i-commission avele iqambile ingasiyela judicial commission.
Abathuthisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifansina independent of judicial. Kodwa ke nga ekhona South Africa ongasuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Engethemba lokuthi umthethwandaba waseSouth Africa uzaletha isixazululo ngendaba yama-permit okuza siza yena uhulumeni waseSouth Africa kanye nalaba aba-affected ngalesi sikhathi ezizalwane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe sixoxe laye kwele South Africa. Ngasenelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lwezendaba zekhaya kwele South Africa. Kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uyakusekela lokhu.
Masikhangela umumo weZimbabwe. Umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli wabathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni kaformer president uMugabe. Kuthe izinto nje zizimbi ngamazala. Ngakho-ke okwakathesi masikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khona phana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yashaya wonke amazwe intsho le-South Africa wona layo umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Wala abantu abaningi abantu bakithi khonale awusela msebenzi e-South Africa kuyafana nje lakho. Usekusiza impe ye-Ukraine ne-Russia naye yengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies isemabi and la even i-Southern Africa khona basijangela namazwe wonke ojikelele. Bathola ukuthi umumo wezinto umubi abantu izini e-South Africa nale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontland liyana bathi bona uMnangagwa akazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa yikhomishini leyo.
Ngiyananzelela nomazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi senesho kusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona imumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu kalalelanga lokuyana. Bathi umazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kethi kumbe i-COVID into eyenziwa ngamakhiwa ama-Americans nama-Chinese bawazi ukuthi i-COVID yamanye sechongbani. But ikonokho yayikho ukuthi ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade vele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha ukhonyana uvumelana labo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduke eZimbabwe. Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle umumo wama-economies movie. Kodwa akulanto engaswelakala ukuthi yenzakale abantu mase bethe babakhona abantu bakithi.
Umnumzana Believe Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bevuthelela izikhali edolobheni leKhartoum okulakho ukutshotshozela udlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yinkampani ye-Dominion ethi abezindaba abe-Fox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi umnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intatheli zindaba ye-Wall Street Journal umnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando wokuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uTicheme Dlamini selenze imhlangano lentatheli izindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphatha amandla zamabandla agoqela elezanu PF Citizens Coalition for Change lamanye lingakagqibi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngeleZimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye loludaba, uGibbs Dube Studio 7 lonkosikazi uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla lezanu PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. Isadi mina ngokubona kwami isadak iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness injani. Ngoba nasikhangela ngo-2018 isadak yabuya yayenza ama-recommendations i-election or electoral observer mission yesadak ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nasikhangela into zama-electoral reforms isadak kwamenda ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibona ukuthi ukubuya kwe-SADC kungalukuphuzile ndijani. Bekumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babone ukuthi iZimbabwe awu-prepared awe endabeni lezezokhetho.
What singenisa ubaba Mlechu? Baba Mlechu, uyamuzwa mama uyakhuluma la.
Ukuthi kuza kusadathi lafaka eZimbabwe ukuthi izahlobisa ukuthi singabe siprepared okunganani ngokhetho kuqathekile kakhulu. Njalo isadathi ngathi iZimbabwe ifola under isadathi, so i-processi bodi ekhangela iZimbabwe singakhangela i-African Union siyazi sephezu khonaso. So kunjalo umama ukhulume ngendawo yama-electoral reforms, ama-recommendations la hayi njani le nto layenza kudala. Kunjalo abantu we-CCC bakhona ku-parliament izinto kade kumele bezilungisise yona bezirengise kudibhete ku-parliament so bathi into zakhona zi-implemente not ukuthi sesiyenze sesiyekhetheni futhi siyephinde bekhulume ngazo abaqale ukukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zonalezi zingabazirengisa before singakaikhetho kathesi sesikhiphethu kokhetho i-proclamation date yafaka kathesi le-izinwabo esengenjalo benzele ukuthi iphinde bekhonone futhi ukuthi hhayi bengadliwe bethi hawu ukhetho lwalingeko-free and fair because isizathu ezekuthi esekuthi kwakungayimplimentwanga lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. So balazi inkokheli eziphalamenti akade kumele ziphushe into yonaleyo. Isadaka ngeke kuye izosiyendela ama-reforms yonalawo. Upresident uhlale ethitshe wenzakithi ukuthi hayi ilizwe lathiwa liphinde libuswe ngabanikazi bayo. Thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yonalawo ukuthi no kakulungisise nxayabeyabeyibona sokuthi no into leyi ngabagwenxa phambili. Okusho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lights zephalamenti bengakusho lutho, bezikholisela nje izimoto zephalamenti bengakusho lutho. Nawo sekunje sekuphinda we-raise. So leso izase ne-excuse ukuthi bayakwazi ukuthi ukhetho elizayo bazadliwa, ukhetho elizayo upresident nangakuza wena bezani phesa endaweni.
Ye, what singenisa uShiriedenga mama uyazivela la uyakhuluma lapho ba
ngiyabuza ubaba uFreedom ukuthi yakhuluma ngiyazibuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khani ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe. Bathame khangele azibuze ukuthi iZimbabwe ayibeba ukuthi yeZimbabwe inabanikazi yabo yebo sinakithi abanikazi bakhona kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. IZimbabwe is a member of iSADC. iSADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governments lama-elections and iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho kokugoqwe yisada. Yikho ke ngo 2018 observer mission leyo ebuye namuhla. Yabhalwa ngo 2018 ngathi kunezinto ezithile ezisilelayo kwintshendo kwama-electoral reform. IZimbabwe okumele injani izilungisi. Lokho akusayenziwanga. One. Thina njengebandla le-PPC ngahe ngumuntu onandela okwenzakala ephalamende ebala lalokho okuphuma ku-Hansard. Uyabona ukuthi indaba yama-electoral reform le yaqala kudala thina njengoba. Khathesi loba nje kusayikudala sakhumbula kusayi-NDC kwabuya legwane kwaphuma ugwane okuthiwa yi-PAI, Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe. Ekhipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reform. Zahlela ephalamende ngama-MPs awe-opposition. Kwangothi khathesi kwabuya lesibhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka ezikhangelane ngama-election ama-electoral reform. Zafaka njalo le-electoral amendment bill eyethu as i-PPC. So lokho okuthi i-PPC besihlezi sigoqe izandla ephalamente singakhona indaba zama-reforms, hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo. Okufanayo yikuthi akuna political will.
Into zama-electoral reforms yakhe eshile ukuthi kwafakwa ama-recommendations. Ama-recommendations lawana isithi mandatory ukuthi lele kwenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Lapho liso mnumzana Freedom Murechu okubandla lezanu PF lo nkosikazi Ellen Shirye Denga okubandla le-CCC bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela okuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakobulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Insukwini ezidlulileyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi ube le $2 uthenga, kathesi ukuthi uthenge two of the pint of milk.
Unkosazana Nyaratso Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rights wona akhwela nsuku zonke. Sithole ukubana even e-USD forex omithingathi yayikhonisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizinisi liyehla. Isizathu esikhulu esizona sengiqeda ukusitshisa kwandafisi ngoba abantu nxa begada ngesinye isikhathi baya-prefer zenza imota ngokuthi zi-fast zincane, iyathola 3-4-5 sihamba 3-4-5 sihamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilamawandafisi and abhesileyo sithi siyakwazi amapholisa aya-protect indawo la, sekulama polisa angu-rank marshal kwapha, la masotsha angu-rank marshal azoprotekta indawo leyakhe. Ongakuthi asikwazi nathi singathiwa touting la bafika bavuthi abafana bedriver bayindisa bathi bafaka abasondeli.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-low down people abalamali moving slow, I don't know ukuthi maybe ngenye izwi holiday maybe ngenye yabisima oro yakhonjwa kanjalo.
Ukhansela ka-Ward 15 kobulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende nakupresident ukubana bakithi asincedise ngoba kulokhu nzima, hayi ezomnotho ngani ziyata.
usomabhizimusi othengisa inyama kobulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi beyibhiyuthi nje lathi saqalisa, so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokafika nje ezinsukwini ezibuyayo.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengerand leSouth Africa kumbe idola leMelika, njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli, ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sesiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Saidi.